Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 21 kumpandula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi.
So okutho ukuthi njengebandla sozamele iy'nguthi zethu amagqwetha sezahlanganisa amakhanda babona ukuthi kwenziwani ukuthi indaba leyo siyiphutshise ukwenzela ukuthi bona balandele izinto ezifunwa nguZulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ukuyabhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti kumbe zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe.
Khathe sebebhizi ngokurejista ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona kungani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunuka santungwana sakwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagukekileyo besabele kathana ukuphatheka kwezombusazwe.
Kwesinye isikhathi sasikhuluma ngokuthi abantu babalekele uDlakela, kodwa nxa kungabantu abagogekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele uDlakela.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla unqume ukuthi udaba olukhwezwe libandla le-MDCT olokuthi uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo lumiswe akumelanga luthethwe ngokuphazima kweso njengalokho obekufunwa yi-MDCT. Umantshi umnumzana Davidson Moses Foroma utshele umthethwandaba emini ukuthi lolu daba luzahluzwa ngesikhathi esilandelayo njengazo zonke indaba mahlayana. Ibandla le-MDCT ebelimelwe liqwetha umnumzana Eric Matinenga lithi uhlelo lokubhalisa amagama abavoti kumele lumiswe andubana kulungisiswe ingxaki ezimbalwa ezifana lokungasebenzi kuhle kwemitshina eyama-biometric voter registration kits, ukusilela kwamaphepha okusebenzisa lokunye okuhlaseleyo selokhu luqale ngeviki edluleyo lolu hlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Ukwalako kwekhodi kakutsho ukuthi lathi sesimile sesadinga iminye imizamo yokuthi sibone ukuthi udaba lo balilungisa, ngoba ngikhuluma kunje nje ngivela ezethu lapho engifike ngababuza khona namuhla ukuthi izolo barejista abantu abangaki. Bathe barejista abantu abangu-100 bona baqalisa ngo-8 beseqeda ngo-4. So also sicho ukuthi ibe register abantu about 13 an hour. So ukukhombisa ukuthi kulezinto ebangazilungisanga kuhle ngomtshina lo we DVR. And ngasembuzisa ukuthi right ngase li register abantu abangu-100. Amabizo lawa ahamba kuyiphi server yethu properly. But you know thina singaqeda sathatha ama memory stick sifake bese sithatha amabizo nalawa bese siwahambisa. Engingakwazi ukuthi bawahambisa ngathi isizathu sokuthi njengebandla lethu sisithi khona bazasebenza njani kungendawo lapha okwenza ukuthi bangavele babhala amathatha barejista abantu amabizo abantu ahle hambe kuseva lapho uzagcina khona amabizo. Ngenye inkinga le njalo udubo lokuthi ama-fingerprints abanye abantu kayibali lokho elikhona. So ngasengibabuza ukuthi nxa nina lisithi khona udubo lokuthi ama-fingerprints abantu anga akawaphumi ikuthi izandla zabo zomina zinamafutha. Kanti why then lingafakanga lawo mafutha lawo?
Kodwa bakhona abathi bona abaphiwe ithuba ngoba isikhathi sikhona kusiyafika uJanuary uzibandlela enqeba sebelungisile. Lintini lina ngalo?
Ithuba vele yisifiso sethu ukuthi baphiwe amathuba. Kodwa sikuchoye ukuthi kanti kuncedane ukuthi uthi wena ulendlu. Kodwa njengoba ulendlu uzeke yahlala phandle eplastikini ngokuthi indlu yangkhona awukaphiwa amaphepha ukuthi ungene. So udingani? Ungabe thatha amabizo abantu ukuthi sengiregistile njengevota. Akube le ndawo le ukuthiwa ngesilungu yiseva le egcina amabizo abantu ngoba kungenzakala ukuthi bathi khona bona baregistrisa abantu abangu-100 ngelanga from 8 to 4. Ntambama ababhizi bayagiga barejista abanye abantu esingabaziya bezana iyi-rigging yakho ngoba kuzafakwa ku-memory stick and njalo kula muntu kulobufakazi ukuthi everyday nxa sebeqeda ukuthi sebetyayisa bayabhala emdulini ukuthi nantazikwejeza abantu abangu-100 nantazikwejeza abangu-50 so nxalinga labantu ku-ground sizakwazi njani baregista abantu abangayo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Silokhu sikudaba oluphathelane lokhetho, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ziyobhalisa amagama azo kuluhlu lwabantu abazavota kumbe zingayi zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe. Amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa abizwa ngokuthi iZimbabwe exemption permits asemele avuselelwe kungakafiki umhlaka 30 Lwezi. Ukubhalisela ukuvota khona lakho sokwaqala eZimbabwe. UChris Gande uxoxele sizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa umnumzana Angliston Spanda.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu baphiwa amaphepha, kodwa ke mina engikusolayo ukuqondanisana kokuqondana kwakhona ukuthi kuqondane lesikhathi abantu kumele babuyele abahambe emakhaya bacrosse iborder bayeregister. Engibona ngani kuzasebenza kakhulu ekuphakufezeni favor of iZanu PF ngoba abantu abaningi abayi-opposition labantu abaningi abasediaspora abanye kade beyabe befisa ukuthi bakhaphe umngcele bayeregister kanti sebebhizi ngokuregister ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona kungani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunuka santungwana sekwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Kodwa ke khona kuhamba njani? Abantu bayaphithizela yini besiyalungiselela ukuthi bayevota?
Kukhanya balutshwane kakhulu kakhulu ebantwini esengihlangane labo nengixoxa labo ngisho la kubo-Facebook la. Angiboni kubalutshwane kakhulu abaselapha eSouth Africa abakhuluma ngokuthi kasisukumeni nisihambe sirejista ukuvota. Wonke umuntu ubhizi ngokudinga amaphepha awokuthi ahlale lapha eSouth Africa athole ipeyi yamaphepha ku-renewal awo mapemit. Angingababoni abazimiselayo sibili ukuthi bazimisele ukuthi bahambe baye ekhaya. Yithi nje thina abanye sivele sisekhaya siza ngapha senza ibhizinesi sibuyele.
Aso sikhathi yini abantu abathi silokhu sikhona?
Asazi mina asazi sizabona ngakho kodwa ke into seZimbabwe into siyazi ukuthi kuqhakathekile ukuthi kube khona idlabuzane nje lokule elikhona ukuthi abantu bakhuthazana kodwa kwakhathesi kukhanya hayi akukho usibili into enjalo. Mawuhamba lapha ubuthele khona abantu bakithi abaningi endaweni njengabo Hillbrow oyuveli abantu bakhonsentrate emaphepheni abanye nje nxa ukhuluma labo ukuthi sizarejista ukuyavota abanye banjele ukuthi besabele ukuthi ngoDisemba ukucrossa nje ibhoda besize ekhaya kuzangani kuyaxaka ukwenzela ukuthi babe frustrated bagcine bengahambanga ukuyarejista ukuvota. Ezinye izinto abalutshwane sengikhulume labo bathi bafisa ukurejista. So kungani kuyinto njengani thina njengabantu abakhangela into zokulungululwa zamalungelo abantu kungani kuyangani kuyasethusa nje kuyasiwara ukuthi waye abantu bangani ngabakhobhizi kangako loku ngendaba yokuvota lokuthi kwaye kuqondanisiwe indaba yokuvota registration nendaba yamaphemithi.
Umnumzana Angliston Spanda isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Uhlelo lwamakholwa ngesonto.
namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo kuExodus chapter ka 18 iverse linga 19 20 siya ku 21 22 lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakhe kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangelele ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha,
asivuseleleni umoya kuhlelo lwamakholwa ngesonto silomfundisi Useni Sibanda.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu ikakhulu ngabasekeli bezanu-PF kwenza ukuthi abantu abagokekileyo besabele kachana ukuphatheka kwezombusazwe. Kugwalo elwethu lenamuhla, inhlanganiso le ithe abagokekileyo laba kabalandlela yokuzivikela esikhathini esiningi nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Ikho nje bengafuna ukungena kundaba zombuso welizwe. IZPP iphinde yasola uZulu weZimbabwe nje jikelele isithi kucwaningolwayo kuvele sobala ukuthi abantu bakhanya bengafuni ukuvotela umuntu ogokekileyo. Sixhume umqondisi walinhlanganiso uNkosazana Justina Mukoko.
Sina njengeZimbabwe Peace Project sikubone kuqakathekile ukuthi senze leyo mhlolisiso singakangeni kukhetho luka-2018 ukuthi sibe kwazi ukuthi kulenani lezizalane zakuleli ezingabantu abagogekileyo abehluleka ukwenza izinto eziningi ngenxa yomumo wabo. Abaningi bakhona bakhuluma ukuthi besaba lokungena kundaba zombusazwe. Njalo kwesinye isikhathi babathi kungaze kube yikuthi kuthiwa nxa besiyavota lapha kuthiwa abuye lo muntu ozamncedisa ukuthi avote. Babona ingani kuyaminyana phakathi khonapho ngoba kuyabe kunomuntu lo obe lo presiding officer kube le polisa, okutsho ukuthi lumuntu vele ilungelo lakhe elokuthi ukhetho lwakhe nguye kuphela olaziyo akaselalo ngenxa yesimo abe ekuso. So sikubone kuqakathekile ukuthi kulesi sikhathi sikhulume ngalokhu abantu bengakangeni kukhetho. Okunye njalo okusiphathe nzima yikuthi kwesinye isikhathi sasikhulume ngokuthi abantu babalekele udlakela. Kodwa nxa kungabantu abagogekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele udlakela. Kwesinye isikhathi ulakho ukuthi abaleke engena phakathi kwalolu dlakela.
Likhuluma njalo ngokuthi uZulu weZimbabwe ukhanya engafuni ukuvotela umuntu ogogekileyo. Ungaguqulwa njani lomcabango?
Umcabango lo ngibona ingani ungaguqulwa ngendlela yokuthi sonke njengezizalwane zeZimbabwe sizibone njengabantu abalakho ukuthi kungenzakala ukuthi uvuke usugogekile. Ngoba sihambe emgwaqweni kulakho okungenzeka emgwaqweni okungenza ukuthi umuntu acine esegogekile. Njalo kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly uyaqhubeka khonapha eMelika lapho uMongameli Robert Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi yakhe namuhla. Intathelizindaba yethu uPraxedis Jeremiah ukhonale emhlanganweni lo eNew York. Ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Nyabonga.
Kwenzakalani lamhlanje?
Lokho ke kulokuphithizela edolobheni leNew York lapho ke okuthene khona inkokheli zamazwe womhlaba belandeke umhlangano lo weUNGA. Kodwa ke belokhu esimelele ukuthi umongameli Robert Mugabe waseZimbabwe laye akhulume emhlanganweni lo. Bekebeka bathi ekuqaliseni ukhuluma izolo, kodwa ke kwazoguqulwa kwathiwa ukhuluma namhlanje emini ngemva kwehola lesithathu. Yikho ke lokhu esimelele ukuthi akhulume.
Kuyini okukhangelelwe nguZulu kahle kahle mazibani alakho ukwethula kulo mhlangano kahle kahle nxa sikhangela avame ukugxila kikho emhlanganweni edlule?
Kula muntu ololwazi lolo gwalo olunumethe amazwi azawethula, ngoba njengentathelo zindaba ngike ngazama sibili kusukisela ekuseni ukuthi ngithole lolo gwalo. Ngaze ngafonela khona ngale ngasesikoleni someli we-America khona lapha, someli weZimbabwe khona lapha eMelika. Bathi bona bengeke banginika lolo gwalo. Ngase ngihamba-ke ngenyawo ngafika khona ngale esigodleni ngachaya ibhera emnyango ukuthi ngingene. Bathi bona ule-appointment na, ngathi hhayi angilayo i-appointment, kodwa-ke ngizama ukuthi ngithole ugwalo lolu olulamazwi amomethe okuza kwethulwa ngumongameli wethu. Bathi bona ungeke walithola lolo gwalo, singeke sakunika thina, asilalo ilungelo lokuthi sikunike. Umuntu olelungelo lokuthi akunike lolo gwalo umnumzana George Jaramba. Ngathi-ke ngikhulume laye-ke umnumzana George Jaramba, bathi bona hhayi asilalo ucingo iy'nombolo zakhe zikamakhalekhukhwini owamanje, ngoba usebenzisa iy'nombolo zakhe zaseZimbabwe. Ngase ngisithi ngicela-ke ukuthi linginike, basebesibona isiphake iy'nombolo zakho zocingo, sibe sizakunika-ke iy'nombolo zikaJaramba ukuba akunike lolo gwalo. Kuzobe lalamhla lokhu, alokhu bengakangifonele ibheki ukuthi banginike lolo gwalo. Ikho-ke bangalisile lokungena lasesigodlweni khona lapho.
Ngamafitshane sigqibe ingxoxo yethu PJ, kukhona yini bakhona abatshengiselayo lamuhla njengasensukwini lezi zedlule?
Hhathi namhla akuzange kube labatshengiselayo. Abatshengiseleyo batshengisele izolo, kwasokubuya abona laba be-December Movement abavame ukubuya besekela umongameli Robert Mugabe. Besithi long live Mugabe, buyelanini thina sifune umbuso wabacindezekile, liqhawe umongameli Robert Mugabe. Kodwa-ke okudanisayo kumbe ngithi okuyisimanga yikuthi bathe befika ngibabonile sibili behamba-hamba bedinga ukuthi bangaphi abeZimbabwe abatshengisela besola umongameli Mugabe, ngoba kade kulabantu abaningi, abanye kade betshengisela bengafuni uhulumende wele Iran, abanye bengafuni uhulumende waseChina, abanye abe-Amnesty International laba kade betshengisela ukubotshwa kwentatheli zindaba kwele Iran. Kuningi sibili kade kusenzakala khona lapho, kodwa-ke badinga lapho kade kulabantu eZimbabweni khona, basebeqalisa-ke ukwenza i-chanti yabo yona leyo ukuthi long live Mugabe.
Siyabonga. Sithi khonapho PJ, isikhathi sesidlwe ngomangoyi. Siyabonga.
Kulungile.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala emhlanganweni we-United Nations khonapha eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushotwe 4930-6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izulu lesavunguzane eliphiwe igama lokuthi nguHurricane Maria liqhubeke lisina lamhlanje kwele Puerto Rico ngemva kokucitsha amandla kagetsi ilizwe lonke njalo labulala umuntu oyedwa. Abukholo lwesiMuslim abaziwa ngokuthi ngamaRohingya Muslims kwele Myanmar abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu sebexotshwe ngentshonalanga yalelo lizwe, njalo sokulobufakazi bokuthi ukuxotshwa kwabo ngumbhuqazwe, kodwa uhulumende walelo lizwe uyakulandula lokhu. Abasekela ibandla leZANU PF bathi kulungile ukuthi uMongameli Robert Mugabe ahambe emhlanganweni weUnited Nations lequla elikhulu elilabantu abedlula amachumi ayisikhombisa. Kodwa abaphikisa umbuso kaMugabe bathi udlalisa imali yelizwe lona elilabantu abadubekayo emabhanga kungelamali, kanti lo mnotho welizwe uguqe ngamadolo. Intathelizindaba yethu uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU PF uthi abantu bathanda ukuchothoza uMongameli Mugabe loba engenzanga lutho.
Bamzondo uMongameli noma ngabe ebehambe yedwa kade bezachothoza futhi benibona uhambelene eyedwa uMongameli. Indaba engahambanga labanye ngoba angiboni mina ukubana ngokukwana kwakhe lokukwana kwe-system yethu angapho ngokuhamba labantu abangahambelanga bebekhona khona bane ekuhambeni khona akwenzakali khonoku.
Abantu abaningi bayasola njalo ukuthi uMongameli Mugabe uhambe labantu abaningi e-New York emhlanganweni we-UN General Assembly. Kubikwa ukuthi uMugabe uhambe labantu abedlula amajuma isikhombisa abagoqela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantu bakhe lomkhwenyana kanye lomzukulu. Kodwa uJuma uthi akwenzakali ukuthi umuntu athole imali engasebenzeli uhulumende.
Angiboni futhi ukubana abantu abanasiba ngathatha imali yokuntona bezimi befuna ukuzinotisa ngakho ukuhamba khonoku ezithi bakuqhamuka ukuhamba, ngoba abaningi bangona bahamba zazele izimba ngabantu abadala ukuhamba ezihlelweni ezijiyetshiyeneyo ezikahulumende.
UJuma uthi imali etholwa ngabantu abasebenzela uhulumende abahamba endaweni ezijiyeneyo siyaphungulwa ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni.
Ama-allowance lawo abakhuma ngawo aqunywaqunywa konke ivinda kithi ephalamenti sinje xa siphuma waqunywaqunywa izimali zango ukubana esasizithola kudala akuseyizo izimali ezinjani esizithola kathesi ngenxa yomumo womkondomi ngenxa yomumo wesizwe.
Abaphikisa uMugabe bathi akumelanga abe semhlanganweni lo ngoba kawuletheli lutho abantu beZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Fortune Mlalazi webandla lePeople's Democratic Party othi uMugabe ulanda ukuthethisa abanye abantu emhlanganweni ye-UN General Assembly.
Uhambo lukaRobert Mugabe se-New York kalusisizi ngalutho sokuphonguba ngihlala yenza nje yegqegqwesi elikholisa uhamba liyesikalilale, so kakusasisizi ngalutho nje. File sifisa ukubana abantu uyazihlalela phansi achiye ngijona umbuso.
Uthi kaboni ukuthi uMugabe uzaphathelani abantu beZimbabwe.
Ayikho into ngoba ukhumbula ukuthi khona kasiku kokuqala uhamba uhamba mnyaka yonke ayephenduka afika siyangise khona la athuka abantu bafika lale abesephenduka engela lutho le mali le abe hambe layo elizweni aphenduka ngaselayo umkakhe labangani bakhe babuye sebethwele impahla lani konke, so kakulanto asilethela yona ngaphandle kohlupho nje kuphela.
UMongameli Mugabe ujayele ukuthethisa amazwe afakela abanye bebandla leZANU PF izijezu zenoto esithi lokhu kwenziwa kulandela ukuthathwa komhlabathi wabamhlophe ngabantu abansundu. Ukhangelelwe ukuthi uza kwedula umbiko wakhe oqakathekileyo e-UN General Assembly. UMlalazi uthi uMugabe ulakho njalo ukuthi athethise amazwe entshonalanga lamanye amfakela izijezo zenotho.
Njengokujwayelekileyo uzatshela umhlaba ukuthi iZimbabwe iyadevelopha njalo ama-sanction yiwo asebulele ilizwe. Lokhu akutshoyo ngibona kuzaphonguwela nje endlebeni kubungene ngapha kuphume ngapha ngonxa yokuthi kasela muntu omhloniphayo umhlaba wonke njengendoda esibulele ilizwe la, yiyo into asekhangelwa ngayo nje kuphela.
NgoLwesibili ntambama kubonakale uChatunga umntaka Mugabe ethwele impahla ethengwe esitolo seGucci ezaziwa ngokuthi silentengo ephakeme. Uchuma uthi uChatunga engabe ethole imali yokuthenga impahla le kuyise.
Imuli kamongameli ilamankampani amakhulu avele esenza imali. Le Themba liyakwazi lokho asibeshomisa ngakho abantu kakhulu bekhuma indaba ye ice cream le. Bale nkampani abayibhi Alpha and Omega Dairy. Eyi nkampani engenza imali balima benza lokho okushiyeshene. So angiboni ubana kona kungathatha imali esiqhamele kahulumende ukuthi umfana lo azikholisise.
Uphinde wathi uChatunga wenza ongenziwa ngabantwana bonke beZimbabwe.
Kuyafana lo mntana akho ngumntana nami. Nxa ngihambile ngiyamchuphela imali esikhwameni sami ngimnike nxa yena ukuthi ngakazimele yedwa kakabe le mali yakhe. Ayenze phela afuna ukwenzela athenge afuna ukuthenga azikholisile njengomntwana nje wonke ongaba ngumntwana kumbe okabani kumbe okabani. So mbona ngantoa yinto nje bokukhangelwa nje kodwa-ke ngona ngokwakho. Ngabana ngabantu labo abanenkampani zabo abazenzela imali yabo.
Kodwa-ke umlalazi uthi okwenziwa nguChatunga inhlala yenza emolini yakomgabe.
Lokhu akusasimangazi, kwaqala ngoyise ebulala ilizwe, kwabuya ngonina eqala ukuhamba ethenga nje yonke into ayifunayo. Kade sokusebantwaneni nitho lokhu umzukulu okuncane sivele siyaexpecta ukuthi kuza bheda lakho kusiya khonaphana. Siyayazi ubana imuli enjani liyana imuli ekholisa ukuhlupheka kwabantwana kweZimbabwe.
Akwaziyo ukuthi umongameli Robert Mugabe uzaphathelani izalwane zeZimbabwe ngesikhathi sebuyela ekhaya. Kulabanye abathi uzabe ephethe izandla, kuthi-ke abamsekelayo bathi uzabe selolwazi lokwenza okuthiyeneyo okuhambelana leZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguKip Stube.
Sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika selwethese izijeziso zenotho iziphathamandla zakwele Sudan ezimbili, loyedwa owayisebenzela uhulumende welizolelo besetheswa icala lokufaka kusimo esibi lelo lizwe. Amankampani amathathu awesinye seziphathamandla lezi lawo afakele izijeziso lezi. Amanyathelo la afakelwa uMalek Ruben Riak Rengu, Michael Makweu Luthe lo Paul Malong Awan achengisa ukuthi uhulumende weMelika kasoze agoqe izandla kuphazanyiswa ukuthula kulelo lizwe. Ugatsha lwezemali lwethule imbiko elimukisa amankampani eMelika ukuthi aqaphele iziphathamandla zakwele Sudan ezifuna ukufihla ukungethembeki kwazo. EMelika lihlezi lilungele ukufaka izijeziso kulabo abafuna ukuphazamisa ukuthula inqubela phambili lenhlala kahle yelizwe leSudan. Abantu abayizigidi eziyisithupha babhekane lendlala eSudan kuthi abayizigidi ezine baba iziphepheli. Lolu ludubo oludalwe ngabantu mathupha, kutsho isikhulumeli sogatsha lwezangekhaya olwe State Department uHeather Newt. Siyaqhubeka sikufaka sobala ukuthi inkokheli yeSouth Sudan kumele ilandele isivumelwano sokukhumisana umlotha, kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015 ngokusebenzelana kwamabandla aphikisayo, kulethwe ukuthula, kumiswe ukuhlukuluzwa kwabaletha uncedo, kutsho uNyoti.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika kudaba lweSudan. Singakaziphethi ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba weHigh Court eHarare unqume ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo kalumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagogekileyo besabele kathana ukuphatheka kwezombusazwe. Kwanelo kwalamhlanje oluvalelisayo ngontungamili Nkomo, Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.